Imule sikaphosa ekhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwe eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuthelelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezivalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukuswelakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda, kuthi umsekeli kamgcini isihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ukulima hayi siyalima, amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima labantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha nakhulu abasesebenzela ukuthi akwanise ukuthwelani ukuthi athwele ukudla akuna ngenye indlela ufilela ngamaphayipi ama ukudonsa amanzi enjini engasidonsela amanzi isibisele ngapha sikwanise ukulima. Ifizi enkanje thina esikolo sibhadala ngengadi nale, sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali yona engadi le sithwele engadi nale. Ingathi kusincedisa kakhulu, iyasincedisa.
Uma Mkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya kuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida, imbhida silayo sibile engadini lapha ezabazimba, but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezo siyithwale iye eGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa. Bangathengisa imbhida ngale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeya layo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu ukuze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Igqomo yasibulala ukuthwala imigqomo, ngapha ngiyalengisa ngapha ngiyenze ithelela imalithi khonaukuthi ngase azuze okunye kungasincedisa ukuthi singathelela. Abazukulu babekhangelele khonapho futhi khona ungahlala wena konke liyafa lendlala, lokhulu logogo liyafa lendlala, labazukulu bayafa lendlala.
Unkosikazi Patricia Sibanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu, uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesuka isidurile ngoba ibiza imali enkulu. Njengakhathi sifoo sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidla kanye mntanami. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothiya lapha sifakanga lento emlenyeni khona zalingela ukuthi ngitheke khonapha sowusiyathaa ama-3-3 ngizeke ukuthi labantala besikolo sebuyabe sidla kwabana sesidla ndawona. Hayi simo sibi sibi sibili sibi. Ubona nje basengogogo sinje siwomela khona isayizi yamanti vele ngihlalele ngkhaya kodwa ngenxa yodubo somele niwe lenkonzo.
Inhlanganiso enakekela uzulu ngesikhathi sendlala iWorld Food Program WFP isebenzelana le-Africa isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kusenjalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lwe-World Cancer Day esitezi ngolwesihlanu bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters, iningi labomama besemnameni ngembangela yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Maklinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa likhululeka kubhadalwa ukuthi wani lizohlolwa umkhuhlane we-cancer ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungakuhambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi uyelashwe sibili kuphole. Siyabe bese sesaba la sithi ye into enzima ukuyahlola isivele kuthi ye isihloli, kodwa namuhla ngaze kuthiwa ngigijima ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Ndebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho vele zibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama ongasangena emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi ikensa le isikhona. Asilandeleleni labantwana bethu, iyatholakala bomama sambeni sisukumele liphezulu. ngoba unalumkhulane lathi zasikhathela nxa singa limukanga nxa singaphanganga ukuya elathwa mathinyane singaphanganga ukuthi silimuke umkhuhlane lo usiqeda abantu.
Abesifazana abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane ovukuzane ngoba besela imali yokuhlolwa leyo kwelatshwa. Ngimele umsakazi yestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.